Siyabonga ntimi yakhe. Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 12 kuNkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngizahlala phansi ngitshela ukuthi yikho lapho elingifake khona njengehulumende weZimbabwe. Alisiphathi njengabantu. Ngiyase ngisela ukuthi labi ushisi balaka khona ephalamenti. Nami nxa nifuna ukuthi ningijoyine ukuthi sithengishele ukuthi aziphathwanga kuhle.
Amalunga edale lephalamende awesifazana wonke kungakhethekile ukuthi ngawaliphi ibandla atshengisele ngokwala ukuhlala ezitulweni ekhonona ngokuphathwa kuhle nguhulumende.
Iproblem ukuthi uzanywa ukuthi isela elinye libambe elinye isela. And kwesinye isikhathi amasela azaxoxa ukuthi hayi wena vuma ukufaka lokhu kuze protected sizakukhava ngali ndlela.
Usibaba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangotya uthi ibhanga leli lizahlolisisa udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezigcina amaqhubaqhuba emali kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni. Kwezemidlalo umqeqeshi omutsha weChicken Inn uRaman Gumbo uthi uzimisele ukuphathisa leli qembu ukuba likhule. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas uthi eLemelika lisakhangelisisa indlela elingabambisana ngazo lohulumende weZimbabwe ukuphathisa kudaba lokuyengwa kwabantu besiya kwenziwa izigqili kwamanye amazwe ikakhula besifazana human trafficking. UMavis Kamose thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni awenze namhlanje kuseni lentatheli izindaba, uThomas uthi indaba phezulu kokuphendukiswa kwabesifazane abangamachumi amathathu lambili 32 bevele Kuwait kubavusa inkophe kwabakhumbuza ingozi ekhona ezokuthengiswa kwabantu athi sekuludubo emhlabeni jikelele.
We would like to find ways to work with the government on human trafficking. I'm sure you all understand.
Le ukuthi le indlela yokuthi abantu benziwe izigqili kulezi insuku. Abathengiswayo laba baphatha imisebenzi enzima kakhulu kanye nokwenziwa izigqili kwezamacansi. Abe-ofisi ye-International Organization for Migration bakhona labo ukuthi basize labo abahluphekileyo. Lokhu kwenziwa ngabantu abalocuku.
Kodwa uZulu yena uthi ukhathazekile ngalokho osekusenzakala lapho abesifazane abaqilwa ngale indlela bethenjiswa imisebenzi. Omunye wabakhathazekileyo laba kungumnumzana Thabani Nyathi
uthi lapho abakwanisa khona besincedisa nongoba laba abantu abathathwa besebenzise lezi zimbabwe but bathathwa besesetshenziswa kwamanye amazwe. Ngakho-ke amazwe lawo nxa singasebenzi lawo kutsho ukuthi abantu babelokhu bethathwa behanjiswa. Uncedo lwakhe utshengisa ukuthi bazayenza konke okusemandleni abo ukuthi bafinyelele lawo amazwe esingesiwafinyelele silapha.
Wathunyathi abazithola bekulesi sihluku kungenxa yobuyanga kanye lokuswela okokwenza elizweni.
Ukuthi lolu dawa luze luphele kumele silisikhele ukuthi ilizwe lethu linakekela okungakanani abantu abasho linakekela okungakanani abantu balo ukwenza ukuthi bengaphongukuthi bangothathekile because asithi bangawuthathekile singathi bathatheka entweni embi but bathathekiswa ukuthi bakhangekile ngesithembiso abasizwileyo. Ngabe silezinto ezingcono kwelethu ngabe abathatheki.
Kwasekelwa ngunkosazana Sihle Chabangu waseMandara othi kungumsebenzi kahulumende ukuba anakekele izizalwane zakhe.
Ngibona ingani ukuthi eZimbabwe wana kula msebenzi two abantu bashona behlezi so nxa umuntu engafike ethi ngizethaya eDubai uyakwanisa ukuhamba ufike e-house girl for iminyaka eyi-4 kodwa abasisuhambisa abaningi sisiyasebenza. So I think most of the times abantu baye beqilwa ngakhona lokhu ukuthi akula msebenzi so asihambeni sisebenza ngamanye amazwe befike ngani sebesibe ngama-sex workers, prostitutes, corrupt.
U-ambassador Thomas ukhuthaze njalo uhulumende wakuleli ukuba aveze Lapho akhona omunye wabekade khankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu uyitha izamara ukuze athoniswe nxa kuyikuthi elomlando alawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Kunjalo nje amalunga edale lePhalamende awesifazana wonke kuleli dale kungakhethelekile ukuthi ngawaliphi ibandla ajengisele ngokwala ukuhlala ezitulweni ekhonona ngokungabi le ndaba kukahulumende ukuphathisa abesifazana bekhokhelwa ngunkosikazi Priscilla Misa Irambu Mushonga.
Ngiyahlala kuthele ezitulweni manxa umuntu osengesezi sebuyile wasitshela ukuthi into yena le kakhulu kakhulu ekhethi uzayilungisa njani. Into engifuna ukuthi zilungise nayo okokuqala sifitane odiza evumela ukuthi umntwana ahambe bayokwenzwa ikhitshe yena letho ingathi kumele kubhala incwadi ihlethi nesikhazikhane asiyifuni. Okwesibili sifuna ukuthi uhulumende asitshele ukuthi kushabile okungamasensi kokwenzela ukuthi umntwana oyabe evukile embasi uyakwanisa ukuthi ahlathengele itikiti ahlaphumeke ukuphangisa yena sayenza yena lento yokuthi lizelokho selizahele elithubayo ukuthi uthubayo nguyesejani nephilizwe uthubayo nguye upresidenti welizwe. Okwesithathu sasesikhuluma-ke yena leyindaba yokuthi abona laba ama-agenti angikhona kumele kabotshwe yeke sabethu hlezi laba emakhaya sibabona bezehambela nje phezu kokuhlukuluza abantwana ababenze khona. So zona lezi zinto ezintathu yikho ezizibonti ezifundizenzakalenxazingakayenzakali hatshi sizabesihlalela phansi nje ezeniyathaba ukuthi omama abaku-MDC omama abakudlamu bonke bahlengasikuma bahlala phansi. So omama bebehlezi phansi namhla ephalamende bethengisela khonokho ukuthi hatshi lokhu kuphathe sikwenzayo kuyasizisa ubuhlungu.
Ikhasi leFacebook leVOA iNdebele liqhuba umncintiswano wamavidiyo abaculi bomdumo we-hip hop besenza i-freestyle Ndebele rap ngoNkwenkwezi 2016. Lapho abaculi abaphiwa khona ithuba lokuthumela ividiyo yomzuzu owodwa lengxenye betshaya isitayela samahhala. Lawa ama-video azabukiswa kuleli khasi njalo ungathola ama-like amaningi uzothola umvuzo we-radio yesola lethuba lokungena kuhlelo lwe-Woza Friday lapho esixoxa labaculi sidlale lengoma zabo emsakazweni ukuze abantu bazi ngomculo wakho. Ungakhuthwa yileli thuba, thumela yakho i-video nge-email ku-studio7news.com loba ku-WhatsApp ethi 001 20 246 503 18. Ngizaphinda njalo 0012 024 650 318. iStudio 7 umsakazo okulibazisayo lokunikeza indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Ngokungethembeki kuqhubeka kundlodlobala elizweni njalo uhulumende sekhuthazwe ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo ukulungisisa lolu daba. Okunenga lolu daba sikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7.
Inkuthazo le yethulwe inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce imanyene leZimbabwe Confederation of Industries kugwalo ezilwethule namuhla. Ugwalo lolu luthi i-corruption sitholakala kunxa zonke zempilo njalo luthi uhulumende kumele athathe amanyathelo alukhuni kuqedwe lumkhuba. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya ngomunye obekhona ekwethulweni kwalolu gwalo. Ungwenya uthi kunzima ukuthi uhulumende aqede ukubola lokhu ngoba iziphathamandla zikahulumende eziningi kuyizo ezingethembekanga.
So udlwangudlwangu loku lobuchili lobu obukhona buyaphela kuphela nxa uhulumende engatshengisisi ukuthi lwesifiso sokuthi abantu bakhona babotshwe. I-Anti-Corruption Commission yakhona besemhlanganweni wakhona namhlanje ekuseni nxa kungela enforcement labantu bebotshwa awusuze kuphele lokho.
ele Zimbabwe lilahlekelwe imali engange $15 billion etholakale kumadayimana kodwa akula muntu kuhulumende osebochiwe. Ugatsha oluqoqa imithelo olwezimra lalo lumise iziphathamandla zalo eziyisithupha ezigoqela umnumzana Geshem Phasi phezu kokungethembeki. Ugatsha lolu solusungule umkhankaso wokulwisana le-corruption njalo solufake imbiko emaphephandabeni eyokukhuthaza uzulu ukuthi aveze izephulamthetho. Omunye walumbiko lomfanekiso omuntu wesifazana ogwazwe entanyeni njalo uthi ungabona umuntu esenza umsebenzi wokungethembeki wekele ukwazisa bomthetho ufana lombulali. Umbiko lo usolwe isiphathamandla se-Transparency International Zimbabwe umnumzana Lofty Dube.
Ukusebenzisa umfanekiso abawusebenzisileyo lo ephephandabeni elibala nguzulu wonke abantwana lemuli yonke into embi kakhulu.
Amazwi kaDube agcizelelwe ngunkosikazi Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazana.
Kubone ngani sesidiniwe thina njengabomama shuwa nakubribe yithi sifakela lapho kufumbathiswa khona umfanekiso ophumayo ngowethu.
Kunjalo nje isigodlo someli weBhilitani eZimbabwe namhla sibe lomhlangano wokuphana amacebo okuqeda i-corruption eHarare lapho abaningi abasole uhulumende besithi ugcwele amasela. Ngimele iStudio 7 yimi uNtungameli Nkomo ngise Washington.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangudya uthi ibhanga leli lizahlolisisa udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezigcina amaqubaquba emali kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni njalo abazatholakala belecala bazajeziswa. Umnumzana Mangudya uthi utshele Studio 7 ukuthi abazatholakala bemsulu abazakhuthazwa ukuthi bayisuse imali le kwamanye amazwe bayigcine amabhanga eseZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Walter Nsunungulimbongolwane, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe endawonye lomnumzana Sam Siphepha Nkomo, umsekeli kamkhokheli webandla le-People's Democratic Party, onguye osungula lingxoxo.
Abazabanjwa kumbe okuzazanywa ukukhulunywa nabo ukubana izimali abalazo ngaphandle kwelizwe bazilekebeke yinhlanzi ezincinyane. Imicalakatha zenhlanzi ezize zahubula kakhulu imali ziyisa ngaphandle labakhulu abahubula imali bezisa ngaphandle kakuzu ukukhulunywa nabo. I-problem ukuthi kuzanywa ukuthi isela elinye livambe elinye isela. And kwesinye isikhathi amasela azaxoxa ukuthi hayi wena vuma ukufaka lokhu kuze protect sizakukhava ngale ndlela. Into evele ibisaziwa ngabantu bonke ukuthi abantu bezanu PF nabadala babo nabakhulu babo bathatha izimali kuhlanganisa nezimali zekhiyadu bazihambisa ngaphandle kwelizwe. Abanye babo kwake kwani bayabanjwa so e-airport bathuze so indaba yakhona isinyamalele kungalalutho lenzakalayo.
Ye ingqobe sikuye mnumzana Mbongolwane uthini ngalolu daba?
Indaba yokukhishwa kwezimali ihanjiswa ngaphandle kwelizwe ayiqalanga namhlanje, indaba eyaqala kudala sibili. Kodwa-ke into esiyibonayo osokusenzakala manje ikuthi abantu bayabona bona laba abatshontsha kakhulu sebebonile ukuthi wena umnotho waseZimbabwe uloku usehla ngakho sebebona ukuthi wena impilo zabo zingaba ngcono uma bengakhipha imali bahambe bayoyifihla kwamanye amazwe. Bakwenza lokhu kungekho emthethweni ngoba bayazi ukuthi vele umthetho elizweni laseZimbabwe awulandelwa. ikakhulu bona laba abayibafana ukuthi bebe yibo ababopha abanye, yibo abayenza lezo zinto.
Mnumzana Nkomo, libona kulinyathelo elihle yini ukuthi abantu bekhupha imali bayigcina ngaphandle kwelizwe? Khuluma nje kuyini angakwenza ukulungisisa lolu daba.
Mina ngibona ngani asiyo nto enhle ngoba uyabukhipha imali out of circulation ebantwini lelizweni. Abanye babo ngakuyikuthi kukhona abagenuine bayihlalisela ukuthi babe be-importa izinto zile kuya eZimbabwe ukuze benze more money ngapha eZimbabwe, ngoba ungananzelela imali esiyikhiphayo uku-importa izinto zeZimbabwe ifika kuma-6-7 billion. Kodwa-ke i-exports zethu esiziexportayo ufika kuma-$3 billion. So you can see ukuthi i-balance of trade yethu vele iyasitshela ukubana kulabantu abasebenzisa izimali zingaphandle. Kwenziwa indlela uhulumende weZimbabwe orana ngayo i-economy. Wa-create ama-economic refugees baya eNgilandi, e-America, e-South Africa nakwamanye amazwe. Sebe-create futhi ama-economic sub-tours abathatha izimali bezisa ngaphandle. Besenzela ukuthi kungathisa sizathiya siye kudla izimali zethu ngaphandle.
Mnumzana Mpongolwane, kungenziwani?
Kodwa siyazi-ke ukuthi ilizwe elivele lilomthetho kuyavunyelwa ukuthi uhambe uyo-investa imali kwamanye amazwe. Le imali ephumayo iphuma ngenxa yokuthi abantu bayabaleka, bangabopha abanye abantu besenzela nje ukuthi amehlo ethu sibone engani kulo hulumende osebenzayo. Kodwa babe besenzela ukuthi imali leyana ithathwe yibo labo futhi bayibisele kulezo ndawo abafihla eyabo imali. Sizokuthiwa kulamafana ama-papers azaphuma azabonisa ukuthi bangaki abanye abakhiphileyo imali. Kodwa siyazi ukuthi kona kungaze kube khona ukuthi izikliwe zibanjwe. Into ezenzakala nje kuzakhulunywa ngakho njenge-$15 billion liyana yakhulunywa ukuthi itshontshiwe layo yaya kwamanye amazwe. Sizakhuluma ngakho abantu bezimbake bazahleka benza sengani into yokuhlekisa. Kuqhubekele phambili abantu belokhu beduveka. Okufunekayo yukuthi sisukumene sonke sithi hayi lokhu sokwanele. Kwamanye amazwe abakuvumi into enje. Abantu basezimbake silokubekezela okuphambili kakhulu.
Lo umnumzana Walter Nsunungoli Mbongolwane, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxela ecingweni ese-South Africa endawonye lomnumzana Sam Siphepha Nkomo, umsekeli kamkhokheli webandla le-PDP obekhuluma ese-Cholocho. Studio 7 Live Talk kuhlelo asidluzeni bomama lamhlanje siphindela kudaba lwabesifazana abaqilwa ngokuthi badingelwa umsebenzi emazweni bafike khona le babe yizigqili. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wenhlanganiso ebona ngezokuhlenga uZulu owehlelwe ludubo emhlabeni jikelele ye-International Rescue Committee, umnumzana David Miliband, uthi kuyadingakala ukuthi kudingwe ezinye indlela zokunceda iziphepheli osokumele zisuke enkambeni ezimbili eziseKenya.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Langlelo amshweshwe
Langlela nampaba fobembula
Langlela ntwandwe
Langlela
Langlela ntwandwe
Langlela
Langlela amshweshwe
Langlela nampaba fobembula
Yikudivana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Liza kumbula ukubana kumaviki ambalwa edluleyo sixoxele sakhamuzisa kombimba umnumzana Moki Ncube ongomhlabeleli njalo ekhuluma ngesivuno esihle abasitholileyo lonyaka lanxa nje kulendlala. Kodwa indlovu sezihlasele zabhuqa emasimini zachiya abanengi bezifananela labangalimanga. Okudanisayo nanku, ukhansila walindawo ubikwa sencija izakhamizi ukudla okwabelwa abalambayo esithi zachaya inala. izakhamizi lazo sezixabana lo mnumzana Moki Ncube zisithi nguye ozincitshisa ukudla ngoba nguye owakhuluma emsakazweni ukuthi bathole isivuno esihle. Siyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga mntu wami.
Akuyichasisi indaba.
Sengithwele nzima khona abantu ngamili ngefield day eyayenziwayo pho sokukhanya ngathi mina ngakhuluma ukuthi ukudla kunengi sebencitsha amavillage amabili bethi ngoba mina ngakhuluma ukuthi kulokudla ngukhansil. So isimanga ngoba mina laphana ngangizama ukugqugquzela abantu ngamasiko plus sasikhuluma ngefield day. So kathesi ukhansili wethu lapha usencitsha abantu ukudla ethi ngoba uMoki wathi kugcwele ukudla.
Ngubani ukhansila lo?
Ukhansili nguZTF Nyathi. Ukhansili wethu ule problem kakhulu tungamili ngufana omncane sibili kodwa ke yena lapha ukhansili useyinduna usengusebhuku useyiyo yonke into usengumlimisi ngoba izinduna zimcontrol ngoba nguye selawula. Lapha engimangala khona ukuthi ukupointa black umuntu kuyamangaza ngoba ntukamili ifield day leyo yayenziwa nguye yena ukhansili wayinvita uMP. Yikho ke kathesi ngikhuluma nje siye endlovini indlovu zigcwele sezidlela abantu bonaba bamavillage nalawo obancitshileyo. Yena siyamtshela ukuthi khona ayekhuluma kalancedo ngitho ukhangele nje ukuba incitsha abantu indlovu sezisithwale senzima zigcwele. So kathesi sesiye emasimini. So
ziqalise nini ukuhlasela
indlovu lezi? Sezilabo 2 to 3 weeks nje kade zilokhu zisasivika. Pho i-one week lay abantu balimele abanye sebevuna kuphela kunjalo kumanzi.
Lingavuna kumanzi akuboli yini?
Sesibalekisa zona indlovu sesiphongukwamula nje vele sesisendlaleni enzima. Awuzwa ngithi abantu besebekhala ngami but bekhangela umuntu oyenza into zakhe zepolitiki.
Abakho abanye abahole lingakhulumisana labo?
Kasalaleli lezi nduna useuyo jajayo ngikhansili ejaji ukuthi hayi amavile njanje asibaniki ngoba kwakhulunywa lokhu lalokhu.
Ungathi bangaka sebencitshe ukudla ngukhansila lo ababhekane le ndlala?
Ngibona ngathi about 400 to 500 abantu abancitshwe uye ukudla amavillage wonke womabili ngoba out of amavillage ayi-7 uvele wancitsha wona nalawa amabili asengenelwe yindlovu njalo.
Zithi ukuthela izakhamizi.
Ye, ngize ngaxabela sibili lo mngane wami engumthembile okuthiwa ngujikibhathi lo ngithanda ukumhlabela laye ebuye ekhala labo mama sebengikhangele ngamehlo abovu. Ngigcine ngathi nje kube kulomhlangano izolo ko-headman ngazama ukukhuluma kuhlangene bonke osebhuku ngibatshela ukuthi hhayi mina lingixolele ngani ngoba i-field day yona ngokwayo yiyo yayikhuluma ukudla kayiyenzwanga yimi. Mina ngangikhulumela ekuthini sasebenzisa amasiko yikho saba le nhlanhla yezulu lelele lincane.
Akuphosele okugcina Ncube.
Ngiyabonga sibili lami kakhulu bengicela ukuthi zonke izakhamizi ezincithiweyo hhayi zikhangelisise ukuthi vele yimpilo yiphi zingixolele kulokho. Ngiyabonga kakhulu. Sethi siye endlovini nje njengoba ngikhuluma.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni sixoxa lesakhamuzi sakombimba ePlumtree umnumzana Moki Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Abathenga lokuthengisa impahla phandle kwelizwe bathi ukusilela kwemali kulakho ukuphazamisa ibhizimusi yabo ngoba sekusitsho ukuhlala isikhathi eside bengenelisi ukuthenga impahla yokuthengisa. UMartin Gwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abathenga impahla kwele Botswana belenhloso yokuthengisa eZimbabwe bathi bathithibele ngokuqala kohlupho lokusalakala kwemali ekhaya. Bathi lokhu kungabe kuqala kokubhidlika kumabhizinisi abo ngoba bethembe ekutholakeleni kwemali ukuze baphumelele. Umnumzana Nkosi Sibanda yena othenga kakhulu ezikagetsi esetshenziswa emkulwini kanye nendlini yokuhlala uthi sebehlelela evalweni lokuthi abathenga balakho ukuthi abala mali. Uthi phezu kwalokhu kuzaba nzima ukuthi bathole yona imali yokuphindela eBotswana ukuzothenga enye impahla yokuthengisa.
Ngodaba lolu lwama-bond coins thina njengama cross border traders silesikhalazo esikhulu kakhulu ngoba nxa sibuya ngapha eBotswana sizothenga sithenga nge-foreign currency amabhula. Nxa sesivuyele ekhaya ngale ukuthi siyethengisa sizaphiwa imali ngama-bond coins naleyo. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi i-customer yakho ayisela mali ngoba imali yashoda yonaleyo imali yama-bond coins abakhuluma ngayo.
Ngokunjalo unkosikazi Maureen Nkala uthi ukuza kwemali entsha iphepha yama-bond notes kanye lokuswelakala kwemali yamabhanga kutsho ukuthi bazadubeka ukuqhubeka kubhizimusi yabo. Uma Nkala yena othenga kakhulu izigqoko ezitolo zama-China esiyathengisa emkambo we-flea market koBulawayo.
Ama-bond checks la asebuya asefana lama-bearers check sokuyibulala ilizwe njengakudala.
Kukanti ocubungula ezomnotho uthi kuba nzima ngamandla kulabo abathenga bethengisa ngaphandle kwelizwe.
Iningi labantu abathengisa impahla laba esingathi ngabazisebenzayo bathenga lezi mpahla ngaphandle kwelizwe. Okufunakalayo ukuthi bebe le foreign currency yalelo lizwe ukuze bekwanise ukuthi bewode. Kunzima ukuthi nxa imali evunyelwe ukuthi abantu beyithathe emabhenki siyehlisiwe beqhubeke bethola istokhu ngendlela kade besithola ngayo. Ama-bond coins awasebenzi ngaphandle kwelizwe, asebenza kuphela internal. So lokho kutsho ukuthi kuzaba le reduced activity kulabo abathengisayo of which income zabo zizaba affected.
IZimbabwe iliswana lokuswelakala kwemali kungani kufika ama-bond notes kuhlangabezwe ngesililo esikhulu iningi lisithi insuku ezinzima zomnyaka ka-2008 seziphendukile. Ngingumathini Ngwenya wendaba seStudio 7 ngizawurongela eBotswana.
Umqeqeshi omusha we-Chicken Inn uRaman Gumbo uthi uzimisele ukuphathisa leli qembu ukuba likhule libe ngelinye lamaqembu amakhulu eZimbabwe. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
URaman Gumbo ngumqeqeshi wesihlanu ukuqashwa liqembu le-Chicken Inn selokhu laqala ukudlala kusigaba se-Premier Soccer League. Lo mqeqeshi olembali yokuphakamisa inkezo yelikhe emazweni amathathu abalisa kweleZimbabwe ngesikhathi esebenzela iqembu le-Islanders. Kwele Malawi ngesikhathi eqeqesha iqembu le-MTN Wanderers kanye laseBotswana isebenzela iqembu le-Township Rollers. Uthatha isikhundla ebesiphethwe ngu-Joey Antipas yena oseza kuyasebenzela kwele-South Africa eqeqesha iqembu le-AmaZulu. Umfoka Gumbo uthatha lesi sikhundla ngesikhathi iqembu le-Chicken Inn lizama ukuvikela isicoco se-league elisiphakamise nyakenye. Lo mqeqeshi oke waba ngumqeqeshi weqembu lesizwe lama-Warriors uthi umlando wakhe yikuba ephathise iqembu le-Chicken Inn ukuze libe ngelinye lamaqembu amakhulu kwele Zimbabwe.
Mna ngibona ukuthi ingxenye lo msebenzi osibili u-right kakhulu ngenxa yokuthi i-Chicken Inn yi-team ekhanyathi iyakhula and lami nxanza ngizancedisa khonapha engithatha khona ngiyikhulize mo ngobathi kuyabe ku-right kakhulu sibili.
Ngesikhathi iqembu le-Chicken Inn lingena kusigaba se-PSL vele qeqeqetshwa nguPhilani Biffi Ncube yena oseqeqetsha iqembu leBulawayo City. Ngemva kukaNcube kube lo Muyi u-Adam Dlovu njalo ekutshoneni kwakhe lesi sikhundla sithethwe nguMandla Mpofu yena olandelwe nguJoey Antipas. Kusenjalo iqembu le-Chicken Inn lizadibana leqembu le-Triangle ngolwesihlanu emdlalweni we-VS2 Castle Premier Soccer League. Iqembu le-Chicken Inn lizabe lingela mvimbi yalo eliyithembileyo uLawrence Mhlanga. Kuthi iqembu le-Triangle lizabe lingela mdlali wenkabeni yenkundla uMavelas Mukumba. Bona abatshengiswe ikhasi elilithanga kathathu kwimidlalo yedluleyo kwisigaba se-PSL. Abanye abadlali abamiswe ukudlala inhlanganiso ye-PSL kulimpela viki ngababalisa uProud Zireni weqembu leBulawayo City, uLiberty Chakoroma weqembu leNkezi Platinum kanye loSam Msimbu weqembu leMutare City Rovers. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ike isikhathi saqhubeki asisavumi ukuba siqhubeke sibe sonke balaleli singeke hlukani sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamuhla. Amalunga ayidale lePhalamende awesifazana wonke kungakhathalekile ukuthi ngawaliphi ibandla atshengisele ngokwala ukuhlala ezitulweni khonona ngokungaphathwa kuhle nguhulumende. Usiba olukhulu welizwe webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank uthi ibhanga leli lizahlolisisa udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezigcina amaqoba-qoba emali kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.